So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 5 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umzimba kamufi uKhonti Mhlanga wayengumqondisi wezemidlalo yokuzithokozisa obhubhe ngomvulo odluleyo ukhangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakobulawayo lamuhla phambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa elifane.
Baba, sesikhuluma njani ezimelele izakhamizi zikabulawayo omuhle?
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi babo ukuze kukhitshwe iZANU-PF esihlalweni kukhetho oluzayo.
Singaphuma sonke njengabathi sirejiste ukuvota, njalo sivote siyabe siwine ngendlela enkulu ukubana kuzaba nzima ukubana ke amavoti ethu etshontshe.
EZimbabwe limanyene lamanye amazwe ekunanzeni iviki yokuqakathekisa kokumunyisa abantwana uchago lwebele.
Ukumunyisa kuqakatheke kakhulu ngoba umntwana uthola
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kamufi uKhonti Mhlanga wayeyingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa obhubhe ngomvulo odluleyo ukhangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakobulawayo lamuhla phambilini komthandazo ozaqutshwa ebulawayo amphitheatre. Andubana usiwe ekhaya lakhe eLupane lapho azabekwa khona kusasa. Umqondisi wenhlanganiso yeNational Arts Council umnumzana Nicholas Moyo uthi ezinye zendawo lapho umzimba lo ozadlula khona zibalisa eAmakhosi Theatre esithombeni sikamuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo lapho ayesebenza khona eSkies Metro FM leKiona TV lesihlahleni lapho okwalengiswa abantu ilizwe lingakatholi uzibuse kanye leCouncil kobulawayo okuyiyo emnikeze inhlonipho yedolobho e-civic honors. Asizweni umnumzana Moyo echasisa ukunengi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Bese sidlula esithi lapha kuthiwe khona isicoco abathi civic honors, isicoco sedolobho lakobulawayo. Bese siyaqeda sesise amphitheatre lapho kuyabe kulinde khona abantu abalanda ukuzomvalelisa uKhonti. Isevisi enkulu yokumvalelisa izabe ise-amphitheatre lapho esikhanyelele abantu abaningi abavela endaweni ezahlukeneyo zeZimbabwe, njalo kuzaba lama-presentation ambalwa omsebenzi uKhonti ayewenza. Singaqeda lapho phakathi kwemini bese sikhangelela ukuthi umzimba kaKhonti usuzaphuma kobulawayo ususiya eLupane lapho azakuyalala khona ebesevuka ibekwa ngomgcibelo.
Lapho libhodabhoda edolobheni lakobulawayo liyabe lihamba labobani, njalo emthandazweni ngobani izikhulumi ezibalulekileyo ezinxusiweyo?
Kobulawayo ngoba kusasa kuphakathi kweviki Friday ulwesihlanu lwahlupha kakhulu izimoto aziningi kobulawayo. So ukungena kwethu kobulawayo asifisi ukuthi sibe ngabantu abazagcina besenza ukuthi idolobho lime, singasahloniphi abanye abatshayeli bezimoto. So abantu abaningi sithi bahambe beyelinda ebulawayo theatre. Imoto ezizadlula ziqhubana lo mzimba kaKhonti nezihlobo zikaKhonti imuli yakwabo labemakhosi asebenze labo abalutshwane lama-officials kahulumente esikhanyelela ukuthi lo meya. So hayi zimota nje ezintuthwane, abantu bazabe belindile. Umuntu kazalwa kaphume emolini eyodwa uzakuba nezikhulumeli ezimele ama-artist. Ama-artist asuka khonapho kobulawayo, ama-artist asuke eHarare, ama-artist asuke endaweni ezehlukeneyo. Kuzaba nezikhulumi njalo ezimelele izakhamizi zikabulawayo omuhle. lesikhulume ezimele ama generation awe makhosi ngoba siyakwazi ukuthi makhosi ifanise 1982 kuze kuzofika lamhlanje, so sithatha abehlukeneyo abaqala khona ngama 80s ababuya khona ngama 90s abaka 2000 kusiza khathesi kuhlanganela lama students ayifundiswa angukhonde bese kusiba ke lesikhulumele esizabe zihlanganisela abaka city council labakahulumende.
Selisiya elupane ye kuyabe sokuphelile konke okwakobulawayo kumbe baningi elikhangelele ukuthi balandele?
Ngiyabona liqhawe lapho esikhuluma ngalo. Esimpini sakithi umuntu uphekezelwa selimthiwe emzini yakhe. Umuntu odlulileyo esimpini sakithi kasimphekezele ngokumbhabhayisa ngokusedlulile. So sikhanyelela ukuthi abantu abaningi baza kuyalala elubhane, abanye bazavuka ke emathathakusa befuna ukuyabamba umsebenzi elubhane.
Lisuthisekile kodwa ngokuthi isicelo senu sokuthi yaphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe asivunywa. Iningi liyakhonona
ngayo. Ngiyeke ngakhulumela uningi. Into eqakathekileyo yukuthi thina simelele abama-arts sahambisa isicelo. Uhulumende wabika ukuthi umdladla uphiwa ukuncediswa nguhulumende. Lokho sakwamukela. Kodwa siyakwazi ukuthi bakhona abaningi abakade bekhangelela okunye, kodwa sacela siphiwa. Abantu bazahlala bekhuluma ngoba abantu balembono emningi yehlukileyo.
Lo ngumnumzana Nicholas Moyo, umqondisi wenhlanganiso ye-National Arts Council, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Bangaphi, bayenzani, bathuleleni, bazaphetha ngani kulokhu kunje ngesizwe sabo esakhiwa nzima ngemikhonto nangamakhanda amadoda. Lala ngoxolo, lala ngokuthula khebesi, silo simkhono khono, Mjamasi Ndwandwe, Kashomnyama, rest in power. You are a treasure, sung and sung, declared or undeclared a national hero, praised or blamed, you remain a hero. May your prestigious, glorious legacy live forever and ever. Lala ngoxolo, khulukonte, continue loving, malume wethu. Kucho mini ophetwa wathi umthembo ozithemba ukuthi abhathwa kwendakasala umankula nenkaka umthimu aqhama umzansi umhlobo othandwa inkosi mphuma phansi elupane esitobo lambizi edandanda kodonka idiphi kudigba amadada amaduna kwenqandazi bezi yachiya amabhanga kozobe yethu iziphe zakhinduku komtshayiza afistikisa amakhasi kovuka mvundla nazi izinja kontombi khonjiswa ngokugeza kosikhetha abahle sichiya babi esingabafuna osizi bachiya bahambe njengenkomo zamahlanga hala kacha lalo uphumule qhawe lamaqhawe elama lamaqhawe ayezitha ngamaqhawe azaqhela lasala liliqhawe lama limimpo lingaqhise eqhakala ngoba liliqhawe bayethe.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi babo kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe iZANU-PF esihlalweni. Linkuthazo yethulwe iziphathamandla zaleli bandla umnumzana Ian Makone lonkosazana Afatsayi Mahere izolo emhlanganweni abawenze lentathelo zindaba eHarare. Ababili laba bathi njalo ikhomishini ebona ngezokhetho iZEC kumele ivule njalo uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Baphinde basola ikhomishini le besithi ayiqhubi kuhle amalungiselelo okhetho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Sisiziba, yena othi ngempela abasakhulayo kumele bayevota ngobunengi ukuze bakhethe uhulumende ozasungula imisebenzi njalo avuselele umnotho welizwe.
Ukuze silungise indaba yokubana kutholakala imisebenzi kufanele sivote ngenxa yokubana inguquko eZimbabwe kufanele ibuye sisebenzisa ukhetho. iZANU-PF lokuzama ukufaka ke ukudawuta lokuzunguza ke emqondweni yabathi kubana ukuvota uncedi njalo so barika ayisoqiniso lengenxa yokubana singaphuma sonke njengabathi siyerejista ukuvota njalo sivote siyabe siwinenge ngendlela enkulu kubana kuzaba nzima ukubana ke amavoti ethu etshontshwe. Lokhu sakubona eZambia, mina ngangihambile ke ukuyamonitor loko observe ama-elections eZambia, kwaba le nguquko ngenxa yokubana abatsha babehambe ukuya evota njalo bama ke eduze lama-polling station belinde ke amavoti abo esithi yikudefenda ke ivoti ngesilungu. So konke lokhu kuqakathekile ukubana sikwenze thina njengabathi ukubana sibe le nguquko. Nxa sisiba le nguquko kuyasinceda ukubana silungise indaba yemsebenzi, silungise indaba yokubana ke e-university abantu bethole ama-grant, abantu befunde ke mahara from primary up to high school, uhulumende ebhadale esithi i-free education. Konke lokhu kupossible nxa sesikulo hulumende omutsha. Uhulumende omutsha ubuya nxa singaphuma ngobuningi bethu njengabatsha siyevota njalo kuyayenzakala lokhu nxa sirejiste ukuvota. Yikho ngikhuthaza ke ontanga abanye bami kubana sambeni lapho kuvule kuwona emesenta ezeka akuthathi isikhathi eside siyerejista ukuvota ukuyenzela ukusasa singakhali ngokuthi ke eZimbabwe into azimanga kuhle thina singahambi ke ukuya-influensa ama-political processes whether ngowe-chechi ungowebhora ungowe-entertainment sonke fanele siyevota ngenxa yokubana yilungele lomuntu wonke oseZimbabwe khangelana amanye amazwe athuthukileyo abatsha bayaphuma besiyavota ngoba bayakwazi kubani ukuvota yikho kudicide akusasa labo. Nyabonga.
Ungathini kwabasakhulayo abathi kabasoze bazihluphe ngokuyavota ngoba sokukade kuvotwa eZimbabwe kodwa akulatshintsho oluba khona? iZANU-PF iyala inqoba njalo nje kukhetho.
Ungakhangela imbali zamazwe atshiyeneyo eAfrika ikakhulu sikhangela iZambia ebele nguquko ngomnyaka odlule uzabona ukubana ke kufanele ukubana siphume sibaningi ukwenzela ngoba amavoti atshontshwa nxa abantu bevote bebalutshwane. Into esiyibonayo nxa sikhangela ke ukhetho oludluleyo, so kufanele ukubana siwine but siwine ngamanumba aphakemeyo so that we overwhelm the rigging ceiling ekhulunywa ke ngezifundi leziphicamfundo ezitshiyeneyo. So kufanele ukubana sivote sibaningi ngenxa yokuthi ungavota abantu abalutshwane kukhala abantu abaningi nxa amavoti etshontshwe, kodwa uzakhangela ukubana abaningi abakhala abanye baya bengahambanga ukuyavota. So kulula ukubana ke esiphikisana labo bekwanise ukumanipulate ama-process ngenxa yokubana saye sibalutshwana. Yikho si-encourage abatsha ukubana siphume sibaningi siyevota ukuze kube le nguquko ngenxa yokubana yiyo indlela esikhangelane layo esingaletha inguquko elizweni.
Umnumzana Gift Osterlos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC. Kunjalo nje ibandla le-CCC lamukele ukubuyiselwa esikhundleni komsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Dinashe Kambarami oyemiswe umsebenzi ngumthethwandaba esetheswa icala lokuntshontsha. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi uKambarami wamiswa umsebenzi ngenxa yabasekeli bebandla le-MDCT.
Sibona ngani lokhu wayevele emsulwa engalacala uye been vindicated. Lokhu kutho ukuthi sebegcwalise khonokho edevele silakho ukuthi kalacala babemgcoba njengamafutha engulube engayidlanga ngenxa yokuthi waqamba manqamu ukuthi u-deputy mayor uChristopher Dube uhuquluza impahla ye-council esithi corruptive tendencies. Kwakhanya ukuthi abantu bahle bamvukela ama-councillors abazange bamsupporte ngenxa yokuthi abanye babevele sebechapha umfula bayasupporta nalo mama uKhube lo Monzo Raven. Yikho-ke akalacala njalo siyabonga ukuthi iBulawayo sesilabanye abasupport tayo ngoba lingabona amajaha wonke la ayevele efuna izikhundla babevele belwisana laye eku-youth assembly. Yikho-ke yikho ubona ukuthi iBulawayo lingahambi kulabafana amajaha lezintombi afuna isikhundla bengasabesebenzela abanye. Ngaleli cala siyakwazi ukuthi ama-judgment eZimbabwe amajaji acompromise njalo a-corrupt but kuleli cala siyabonga ngoba kuphume njengakhonokho.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo. Kusukela ngomvulo wonalo esanda kwedlula kuze kuyefika ngesonto, umhlaba wonke jikelele uyananza iviki yokukhuthaza omama ukuthi bamunyise abantwana uchago lwebele. Uzulu wamazwe wonke ukhuthazwa ukuthi agqoke impahla ezilophawu lokunanza lolusuku iviki yonke le esigqiba ngesonto. EZimbabwe akuqoqwanga nhlelo zokunanza leli langa. Ugena Gumede Saidi we Studio 7 uxoxe lo dokotela langelihle lubimbi embuza ngokuqakatheka kokumunyisa uchago lwebele.
Kuqakatheke kakhulu ngoba umntwana uthola most of konke okufunakalayo emzimbeni ngokuthi kuqakathekile njalo ukuthi umuntu nxa emunyisa elandele ukufundiswa akuswayo esibhedlela ukuthi inyanga zokuqala eziyisithupha emunyisa umma engamuphi okunye ukudla emunyisa kuphela ngoba uchago lukamama lulakho konke, amanzi emkonke okufunakalayo ukuthi kukhulise umntwana ukuthi ungatholi imikhuhlane.
Kuyona liviki yiviki yokukhuthaza omama elizweni lonke jikelele ukuthi bamunyise. Kuyini wena dokotela Lubimbi ongakutshela omama abalaleleyo namhla ukuthi bakwenze ngendaba zokumunyisa nxa besithi bona abalasikhathi sokumunyisa kumele baye emsebenzini?
Okay, ngingabakhuthaza omama ukuthi okuqakathekileyo ukuthi umntwana ayithole uchago oluvela kumama kusho ukuthi engakwenza ukuthi umfenyile umntwana uchago lolo. Uchago lolo oluvela kumama liyakwanisa ukuthi ulifake efrijini kumbe lufrizwe ukuze lihlale lungahlobanga umntwana ebese selukhudumezwa ngokufakwa embodleleni yalo and then ukusifaka imbodlela leyi phakathi kwekhontena elamanzi atshisayo. Okuqakatheke ngalokho ukuthi khona uyakwanisa ukuthi uye emsebenzini kodwa nohlelo lomntwana ikwanisa ukuhlala eminika uchago oluvela kuma. Ngaleso sikhathi ngabe ngikhuthaza futhi ukuthi lonika umntwana uchago engamniki ngegula kodwa-ke emnathise kumbe ngenkomitsho ngoba usually isikhathi esiningi umntwana onika uchago ngegula ugcina esala ukumunti ezekeni ma umama sevele emsebenzini. So engamnathisa ngenkomitsho kuba ngcono ukuthi xa umama ebuya ekwanisa ukuthi
lo ke ngudokotela langelihle lubimbi obexoxa le studio 7 ecingweni esebhilitane.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi idolobho leCaribe lendawo ezinqelelane lalo zibikwa zihlaselwe ikuzamazama komhlaba iearthquake izolo ebusuku. Ugatsha lezomkhathi olwe-meteorological services luthi isilinganiso sokuzamazama lokhu bekukuzinga lesine emtshineni we-Richter scale. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usukile elizweni izolo elubhekise kwele Mozambique lapho azaxoxisana losowabo umongameli Philippe Nyusi ngenhlelo zokusebenzelana kwezamabhizinisi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngizangomela ukuthi kube njani ngezindawo. Asiyezwa nje kulowo ohlala kuqandwa amanga kutafula esigekeni ezimanzi inkunzi. kambe isiphi isigebenga esake saba ngokuzo mnanga ngakwazi ubani mbele umuntu ongaba lesifiso sokuthatha imali engakho mnanga kwengakwazi abantu bakamnanga golongo abantu bakho yabazi ende ngekuzwe futhi ukutaba manje futhi kuzogcina ukukhuluma amanga kuphela ukuthi yadinga ngoba kuhlala kudinga abantu bezanuphilo bahlala bedingisa amanga asilindeni sizwe ukuthi ozobotshwa ngubani sizwe ukuthi umuntu ozobotshwa ngubani kulolo icala lokumanje inkosi omaziwe osejele oyezanuphilo behlala besenza ububi ngubani osekwabotshwa lapho ababulala abantu ukuthi kuyokubotshwa abantu abangenamacala abantu ababulala abantu beyekwa akuyanto vele abazoyenza lapho izanuphilo yenza loba yini ezilongibona kwayena umnanga kwakungeyisikhohlakali sakuqala instead ukuthi kube ngangulo umuntu okhuza udlame lo kodwa yena ngoyobaselayo kuthi abantu bebulawe ilizwe engeyinto eyenzakala emhlweni abantu abantu angazidiwayo bengadilei bengafundi ukukhuluma iqiniso ukuthi izanuphilo yikwenzayo sala ukuthi akulodlame kulodlame ilizwe kodwa abantu bekwazi kamhlophe ukuthi lenziwa izanuphilo emehlweni abo wonke umuntu uyakwazi ukuthi izanuphilo yikwenzayo kodwa manje nxa sebekhuluma sebe-CDA uma sekuzavota sekulodlakele udlakele sekuyokho iqiniso kuthi mnangagongolo okwenza konke lokho
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli i-CCC imidlwane kodwa ayikathungululi iyabonisa kodwa ukuthi sizothungulula ngoba sengiyibona mayikhuluma la ku-studio ama-studio akhona awasakhulumi ngokuthi asibambane ngoba thina sibancenge avela sithande ukuthi kubanjani kodwa ke bona lokhu ma bengenakala ku-studio 7 besithi akubanjani thina singabancenge waye kuyibo bodwa bathi kubanjani izana ngikaze ngizwe isithi akubanjani mina kodwa yiyo yena le CCC ehlala ingena ngokuthi akubanjwa imidlwane izothungulula ngelinye ilanga la ku MRP mina ngiyajabula kakhulu ngoba vele thina asingenele ukhetho lokuphatha iZimbabwe thina sifuna ukuphuma kuyo iZimbabwe sizimele thina sodwa viva MRP viva phansi nge CCC lezanu PF siyangena manje thina lapho ku MRP silungisa izinto sesikulungisa njengamanje siyabonga
Studio 7, Studio 7 ndinja. Ngizothanda ukuphendula la abantu laba bathi kumele ukuthi abantu bebambane ukuchichizana. Hayi izano ngevota yaliphuma, ngekuphuma. Ngekuphuma empela ngevota izano PF. Kodwa sizikuya akazama abazamayo kodwa ngevota yaliphuma. Yikho thina sesihlele ukuphuma eZimbabwe, sesihlele ukuphuma eZimbabwe siyimthwakazi. Njalo kunye abantu kumele behluphe kakhulu ngokukhipha izano ngabantu bemashonaland ndana abantu besiNdebele. Ngoba yibo awayifakayo 1980 bonke asilandaba ukuthi kumbe uchamisa bonke nje bayiba bayafaka izaniphilo esikhundleni namhlanje sokunzima ukuthi bekhiphe sebezodinga thina thina kwakuthiwa siyi-minority kwanti abantu tshona kakhulu ukuthi sizoyikhipha izani hayi athina silandaba lokhipha izani sesifuna ukuphuma eZimbabwe sizimele sodwa lapha njengakudala vele sasizimele sodwa lapha ezimele bodwa konani
Studio 7 Studio 7 linjani basakazi bethu labalaleli kodwa amazwi kababaluta ngokhwisa idubeko sibanda lo ayephendela umdenda lo waba lo kazama ukuzihlonipha lo kazama ukuhlonipha abantu bakomthwakazi kazama ukubahlonipha mpela engaphathi abantu bakomthwakazi njengezigqila njengezigqila zabantu bemashonaland yena mayesutha lapho khona kwekuzana ku MDC MCCC ubeyini party yakhe kahle kahle thule engachothozi abantu bakomthwakazi engachothozi abantu bakomthwakazi ngamuzwa nje lapha sikho echothoza umdeda embiza ngamagama angasile zama ukuzibamba Prince Dube kosibantu mdala mawungaka mawusiza sidlele kahle yakho yamashona akho ungazama ukuchotha ungazichotho zabantu bakithi ungazama ukuchotho zabantu bakithi thina siyazi into esiyilwelayo siyazi into esiyilwelayo njalo sizayithola futhi ngoba uNkulunkulu kadako uNkulunkulu uthanda bonke abantu sizayithola futhi imthwakazi ethi izabuya kuphela uyafuna kubeka ufuni lamashona akho imthwakazi ethi izabuya kuphela inkulu ekwitiza
ngiyelele ngibingelele kustudio 7 okhulumayo unkomo unkomo lapha nejolojo ayikho nje okuningi kukhulumayo kuduquzela nje kuphela ukuthi abantu sambeni siyobhalisa sambeni siyibhalisela ukuvota abantu bakithi next year sifuna into itshintshe yonke into sikhipheni lo mbuso khona emandleni ngibuye ngicwayise futhi nakubafowethu laba abasemazweni laba yibo abakhuluma kakhulu bethi sifanele siyovota kodwa kababuyi sizovota abantu siyacela yekelani ukukhuluma liphesi yakumfula wozani ngapa sizovota singakhulumi singaphandle ngoba vela umlomo angeke kuthiwa ngesindebele umlomo awugcwalelwa mvula ngoba into liyenzayo lapha yiyona leyo ukuthi umlomo awugcwalelwa mvula ngoba likhuluma abanye bakoBotswana abanye bakoSouth Africa kanti manje lifuna kuvote bani ilungiselizwe zani zonke madoda sizolungisilisa
siyalibingelela njalo bonke inkomo ngeni lonke mahlaba ezulu sizibuhlungu lokusukwenzakala phakathi emathawuni sokuba nje inkunzi ngezibhama hayi bakithi lizwe lawonakala ilizwe lethu bakithi angazokuthi sizaphephela ngaphi sizayaphi umhlaba nako sizitshisa kizo zonke iindawo sayazi sokutshisa kanti ake sizweni into esiyizwayo sibe ngabantu esilungiseni sibe ngabantu esibambana sibe ngabantu banye ukuze into yethu iyakheke hayi izanu asiyisolisenzo isenzo siyasisola sibili mangayisi siba sibi ngoba siyabe sifuna into ithuthuke kube kuhle emhlabeni asinamadamu asinamanzi asinani kuyahlupha kunoko ngiyabonga.
Siyabonga abalaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usesole isigwebo esetheswe untombazana welemelika odlala umdlalo webasketball uBrittany Griner ogwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka eyithoba munwemunye kwele Russia. UGriner wabotshwa egcekeni lendizamtshina ngenyanga kaMbimbitho kwele Russia elimbodlela encinyane eyamafutha enwele alungiswe ngensango. Amapholisa kwele Russia athi umuthi lo yisidakamizwa lanxa yena uGriner walandula wathi ngumuthi wenwele njalo ubengajonganga ukungena lawo kulelo lizwe kodwa wagwetshelwa ukuhlala ejele waphinda wahlawuliswa imali elingana lamadola emelika azinkulungwane ezilithumi lasikhombisa 16,301. Kusenjalo, umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ele Russia alisozele nelise ukuhlasela isigodlo selizwe lakhe iKyiv ngoba sebezilungiselele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
IRussia ithema iya lapha yaya iyitshela nje ukuthi izokuthi yangayanga isheshe ibuye ekhaya isilu isinqobile leyani kodwa siyabona ukuthi akusahambanga ngaleyo. Sizakhumbula futhi ukuthi ngesikhathi iqala iRussia kuyangena la kukhona nabathile ikakhulu izikhulu osomabhizinisi beRussia ababengathi abahambisani no Putin ekuhlaseleni kwakhe Ukraine kodwa lokho kwaya kwashiya izikhulu zonke lezi eyiningi ezaseRussia zazashintsha zameseka uPutin kodwa bebonke nje babezitshela ukuthi lempi izoya ithathe isikhathi sibe sincane but uma siyibuka lento iba nemthelela engemihle kundawo zombili ngoba nawo amazwe aseEurope athenxa ngabe efaka untswinyo ama-sanctions kuRussia nabo bebengayitshela ukuthi lento ingase yelule ukwelula kwayo iyabalimaza nabo eEurope akulimali iRussia nje kuphela nabo bayalimala okuyukuthi ingelula kakhulu. Sizabona ukugwetuka kwembuso emazweni amaningi sizakubona lokho kwenzeka ngoba lempi isiye yalimaza imnotho eminingi emazweni amaningi emhlabeni. Esikubonayo ke ukuthi iRussia akuzukuba kuhle kuyo uPutin akuzukuba kuhle nakuye mhlawumbe sebengahamba bamshintshele abathile abangaphakathi eRussia kodwa sizakhumbula futhi umsakazi ukuthi uPutin ngesikhathi yala akayanga nje enguPutin neqembu lakhe libusa eRussia kukhona amanye amaqembu amakhulu afana neqembu lamakomanisi ekade evele emeseka kakhulu uPutin ukuthi kahlasele iUkraine kusiya ngawo amakomanisi ngabe kade uPutin wayihlasele iUkraine so utshengisela ukuthi ngaphakathi uPutin ubeseselakho ukwese kwa ukhulu kakhulu kodwa ke akuzukuba kuhle nxa lempi isengaqhubeka isiyaphambili kodwa ke futhi ngesikhathi esifanayo njengoba ngisho langapha eEurope akukuhle kakhulu kuzashaya kuze kuyoshaya nasekhaya eAmerica okungagcina mhlawumbe kusiba yikho okungalimaza uBiden uma kusondela ukhetho.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. isikhathi asisavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umzimba kamufi uKhonti Mhlanga owayengumqondisi wezemidlalo yokuzithokozisa ukhangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakobulawayo lamuhla. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.